sambe dalle ngomine sangshanye athi sokumhanike sambe so dalle nesinye dingane sefanga phunye sokulane dalle ngomine sangshanye wathanghlaye wathangsukume wathanghlaye wath wathanghlaye wathangsukume wathanghlaye wath wathanghlaye wathangsukume wathanghlaye wath
Oh,